Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-Ecocash lezinye ngoba lithembe yona. Kodwa ibhanga le-RBZ lithi azimiswanga zonke.
Sikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts, ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babele mali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-ARTUZ atshengisele namuhla eMurewa, njalo umkhokheli wawo umnumzana Obet Masarahure ukhululwe esitokisini ngemali yesibambiso yebheya.
Siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala.
Amanzi angahlanzekanga, lokhu ethwalise izakhamizi zakoBulawayo, ikakhulu eluveve neGwabalanda, amagabha avuzayo.
Mina khonapha kujayela abantwana abathathu bagula bonke, ayisanga nokugula ukugulela ukufa ngobantu bathwale ngabasesibhedlela somkhulu olesendwanyezi kucine esezithengwe empilo for one. Laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabeklini ngabodwanto obe adisiwe ngena.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulabantu abalithumi abafunyanwe belegcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa. Abayisishiyagalombili bebevela kwele-South Africa, ababili eMozambique. Abantu laba bahanjiswe lapho okulondolozwa abanye abaleli gcikwane ukwenzela ukuthi bengalitheleli abanye. Lokhu sokulethe inani labantu abahlaselwe yileli gcikwane elizweni kumakhulu amahlanu lamachumi ayisithupha lanye, i-561. Alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-Ecocash lezinye ngoba lisithi lithembe yona. Abangela amabhuku ama-accounts emabhanga bebesebenzisa limali, kukanti imali layo ivele ayitholakali lula emabhanga. Umabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana wethulela umbiko izolo, njalo uthi inyathelo leli lithethwe ngoba uhulumende efuna ukuqeda inkohlakalo yokuthengiselana imali emkambo wensitha. Kodwa inkampani eziqhuba lezi nhlelo zibikwa zisithi abantu bengaqhubeka bezisebenzisa ngoba azaziswanga ngaleli nyathelo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank lisanda ukwethula umbiko lisithi ayisizo zonke inhlelo ezimisiweyo, njalo abantu bengaqhubeka besemukela imali ngalezi nhlelo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Debra Mgasa, uthi ngempela i-Ecocash lokhu isebenza lanxa imitshina ingani iyaphuza.
Sibokudana kakhulu, siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelele le-lockdown le khona, sikhangelelene lokuthi abantu kabayenelisi ukuhamba besemabhenki beseya kuma izikhathi ezinde, sikhangelelene lakhona lokho ukuthi kumele ube le-social distancing lamabhenki kuyaphuzwa, uyangena ebhenki usithi uyadinga imali. njengathi thina sizisebenza ngezandla zethu bese kubona i-ecofishi kwesinye isikhathi noma iye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu bakhona abangafuniyo ukwamukela eminye imali zeyama-bond notes liyakubona yini lokho la kumhlanganiso yenu sikhangele kakhulu silusizo ngoba zimali ezinyade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo sike siyothenga ngazo siwode ngazo ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise so nangathi ezizingasasebenzi sebeziyala sokuluhlupho kusho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxa yokwenza ukuphiwa besesala ngoba bethatha bengize ngam-observer ngaze ngabuza ngathi ii kade uhamba njani umkhwenyana wathi uthiwa lezi sizibeke zodwa lezana sizibeke zodwa kambe kungaba lili izwe eselihlukanisa izimali kutshengisa ukuthi kune something wrong sihlala sithi nothing for us without us ezi-informal sector sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown ngapha esiba lama-decision ayenze yedwa engayinvolvi abantu on the ground ukuthi hayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani kumbonise okunje umama uSithembiso yini sakhuluma laye kabanzi sisithi esithi linanzelele lani mazenda xa lizathatha imali limele ligqoke ama-gloves imali zingcolile ikhanya sibili i-COVID-19 leyi ibuye ngolaka ibuya kithi thina ama-vendors ngoba we are the most vulnerable yithi futhi esiba-affected asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzwayo kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sezikhutshwa futhi
lo ngunkosazana Debra Mokasa umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sixoxelaye ekobulawayo ukuhlaziya lolu daba sithinte umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe
xa sikhangela ukuthi abantu abaningi basebenzisa i-EcoCash abantu abaningi ngabala ama-bank accounts so kuzathu ukuthi abantu abaningi bazahluleka ukuthi bazithengele abakufunayo ababe befuna ukusebenzisa kodwa sikhumbuleni njalo ukuthi uhulumende ubefake i 2% tax kuma transactions wonke anzakalayo through e-mobile money imali ezangena esikhwameni sikahulumende izaba isilela yena uhulumende esithi yena kala mali udinga imali
Esinye sezizathu esiphiwa nguhulumende ngaleli nyathelo yikuthi ngelokumisa inkohlakalo lalabo abafuna ukuwisa umnotho welizwe ngabomu kungabe kunganceda yini lokho ukuthi kungabi lenkohlakalo
Nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi inkohlakalo idalwa ngama-policies ethu angasebenziyo nxa sikhangele into eze ukuthi imali zihamba kanjani uhulumende kala ma-policies are consistent aloba uhulumende azame ukuthi adingisise ukuthi yena ngokwakhe ama-policies akhe ayasebenza yini labantu abasebenza uhulumende abenza inkohlakalo leyi hathi uyodingana labantu abaphandle le phakathi kuwonakele
kungabe kukhona yini okuhle ngaleli nyathelo kumbe lizaletha ubunzima ebantwini kuyini esikhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngokumiswa kwalezi nhlelo
ngenxa yezizathu ezimbili angiboni okuhle okungaphuma ngenyathelo leli oqala uhulumende uthi yena with immediate effect umbe khathesi khathesi sokusitsho ukuthi umuntu uyabe engenzanga amalungiselelo ukuthi adinge ezinye indlela ezokuthi angabhadala ngazo into ayabe efuna ukuzithenga kumbe ukuthi azahambisa njani ibusiness lakhe elihanjiswa esebenzisa yona leyo i-mobile money. Okwesibili asikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni abantu babele mali ezaluza i-value mihla ngemihla
lowo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxela eseHarare ulunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe EARTUZ atshengisele namuhla eMurewa sithi afuna uhulumende awaholise ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu lamachumi amabili $520 ngenyanga. Amalunga la atshengisele njalo ngesizathu esifanayo ngomvulo odluleyo. Njalo kwabotshwa isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obert Masaraure izolo ngenxa yalokhu ukutshengisela. Umnumzana Masaraure ukhululwe namhla ngemali yesibambiso sebail uzamiswa emthethwandaba ngenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala inkokheli yabatsha kubandla le-MDC ebalisa onkosazana Joanna Mamombe neTsai Marova loCecilia Chimbiri abathi bathunjwa ngemva kokutshengisela labo bekhululwe ngemali yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala amaviki ambalwa entolongweni. Isikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Nation Matsitirwa usichasisela okuningi ngodaba lwababalisi.
Liqiniso sibili ukuthi umnumzana Obert Masaraure ukhululwe namhla ngemva kokubhadala imali yesibambiso $500 RTGS eMasvingo Major Street Court emelelwa ligweta lakhe u-advocate Martin Mureri. Kodwa ukubotshwa kwamasaraure sesibona ngani indlela sizame ukusetshenziswa nguhulumende ukuzama ukusethusela ukuthi singakhulumi ukuthi imali esiyiholayo yincane kakhulu. Ngoba into esimangalisa kakhulu ukuthi thina ngabanye bethu sihlala sibotshwa singacela ukuthi uhulumende asingezelele imali. Sihlala sibona kuma-newspaper kuthiwa kulama-minister nama-permanent secretary ayantshontsha ama-millions ama-US dollars from uhulumende. Kodwa kahlukunyezwa ngendlela thina esihlukunyezwa ngayo nxa sicela umqatshi ukuthi asingezelele imali. Ngoba yilungelo lethu ukuthi umqatshi asiholise imali yengcono. I-constitution iyasho njalo section 65.
Siyabona njalo ukuthi amalunga enhlanganiso yakho elokhu eqhubekela phambili etshengisela. Ayisabi yini ukuthi lawo azabotshwa?
Siyaqhubekela phambili sitshengisela section 59 e-constitution elizweni leZimbabwe iyasinika imvumo yokuthi sitshengisele peacefully. So namhla abanye kade betshengisela eMurewa eMashonaland East Province. So siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo $520 per month ngoba yiyo kade siyihola kudala. Lokhu kokubotshwa ngamapholisa kasilandaba lakho ngoba siyabe singela cala, siyabe si-exercise amalungelo ethu aku-constitution ngoba yiyo i-supreme law elizweni leZimbabwe. Ngoba siyazama ukuthi sinegotiate ngumqatshi, akula into ephumayo kuma-issues emasalari. So thina indlela esiyisebenzisa kathesi yikuthi si-exercise amalungelo ethu sitshengisela province by province, sinikeza ama-petition district by district elizwe lonke leZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Nation Matsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ, sixoxe laye eselubhane.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kumembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye legcikwane le-coronavirus sokudale ukuthi zihlaselwe indlala ngamandla. Abanini bezitolo babikwa bengasayamukeli imali yohlobo lwama-bond notes befuna yakwamanye amazwe. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi ngabe uhulumente uyangenela alungisise udaba lwentengo yempahla ezitolo ngoba iningi lingenelisa ukuthenga ukudla ngenxa yentengo ephezulu. ukubhidlika komnotho kuleli sekudala ukubonga kwentengo yempahla ezitolo mihla ngemihla njalo abanye osomabhizimusi abasafuni la ukuyibona imali yohlobo lwama-bond notes osekudala ukuthi bathengise ngama-rand akwele South Africa. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna umathe uthi isimo sendlala sibi kakhulu emakhaya.
Lokudla kukhona akutholakali, lapho uyithola khona impuphu i-50 kg bayibiza 650 rands, thina kwabo singaholi ama-rands sihola amabhondi. So angazi ukuthi uhulumende uthini ngayo leyo ndaba ngoba indlala sibili isiphethe thina lapha lokho kungela ncedo esilitholayo, so angikwazi ukuthi uhulumende uthini ngathi.
Amazwi la sekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu isakhamuzi eshake phansi kwenduna uMasuku yena odwa ukuvalwa kwelizwe ngendlela okwenqabela ukumemetha kwegciwane le-coronavirus ngohlelo lo-lockdown kubangela ukuthi umume ube mubi ngamandla.
Emakhaya kusiphazamise ngokuthi asisasebenzi asitholi imali, khona ukuhlala ndawonye singasebenzi kungumkhuhlane kithi ngoba singake siphile singasebenzi. Hhayi, indlala enkulu ngoba sesiphila ngekhe isinika ukudla kuphela ngaphandle kokudla impuphu okunye lokwazi sakwanisa sinkwasisikwazi itiye asinathi.
Unkosazana Edith Ndlovu isakhamuza komthazo phansi kwenduna uMathema uthi selokhu kuqhamuke igciwane le-coronavirus intengo yempahla ezitolo ikhuphuka njalo nje.
Ubunzima esihlangana lapha emakhaya ikudla, ukudla kukhwelile, imali asilayo, anti abantu abasebenzi siyayibona ngaphi imali, akula mali. Sifuncengisa nje tivela sisayazi, asisayazi ukuthi ngokukhwela kwezinto yonke into uthuthuthi yafika ufica ikhwelile, uthuthuthi lokhu kukhwelile, pho-ke siphile njani?
Umnumzana Joseph Khumalo esinganjalo isakhamuza kumthazo sithi ukuvalwa kwemngcele ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sekudala ukuthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala ngoba beliphila ngokudla okuthunyezwa izihlobo ezingaphandle kwelizwe.
Ukuphila kwethu kubanjwa abantu abaphethe, siyananzelela ukuthi abantu abaphethe amabhodi avaliwe, so indlala abantu sebebulawa indlala kakhulu ngoba besenelisa ukuthunyezelwa ngabantwana ezihlobo eziphethe. Emasimini abantu abatholanga lutho. Amazwi ngolunye uhlupho olukhona ebantwini, imfula ebesiyithembile iseqalile ukutsha kadesi, abantu sebethwele nzima. Amazwi abehlupho kakhulu sibili, angazi ukuthi umnyaka sizawuphutha singaphi kwakhona.
Unkosikazi Sithembile Ncube isakhamuzi seMashalomusha eMatshetsheni yena ukhala ngokuvalwa kwesibhedlela seGwanda kulandela inyathelo oluthethwe ngabongi lokukhalala umsebenzi.
Nxa sisiya eGwanda sisiyadinga amaphilisi, amaphilisi awakho esibhedlela kustrakiwe, siye emakhemesti akuthengeki, ikhemesti yakhona babiza ngemayusa asilawo. Hayi, siyahawula, abantwana basemazweni abakwanisa ukusithumezela, esingakutsho bakithi siyaswela khona ngapho phezulu ukuthi ngaba sizwela phela ezitolo lapha kuthengeki, imali esilazo khonapho ukuthi sizazithini, thesi asisasebenzi lutho.
Ukhansila kaward 6 komthazo umnumzana Kelon Skula uthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala ngoba abaholayo bebalutshwane kakhulu kulalabo abadinga usizo lokudla.
Hayi, indlala enkulu kakhulu kakhulu njengoba nezikhesi bendlane lamasofuku bengikhalela ukuthi esigabeni zabo lapho abahlala khona, hayi kuza bani lezimba silinge indlala ngoba abaningi sabaholi le zona esikholisayo i-Africa layo yathatha ngenumber zabantwana phakathi komuzi special welfare layo inumber yisintutshwane. Yikho ngaleyo ndlela siyakhalaza ukuthi uhulumende nakungala nyathelo elihle abantu sokuza kakubi kakhulu endlaleni.
Kusenjalo inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo seZansi eMandebeleni seliqongelayo kwabangamathumi amahlanu 50 iningi kwizizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa leBotswana ezinguma-quarantine centers. uzulu kuthazo kube ngaphume emakhaya ungela sizathu agqoka ama mask ageze izandla njalo engasondelelani ukuze kwenqatshelwe umemetheko waleli gciwane esalibulela abayisithupha kuleli ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Linga litshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama ngu-Chris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Morgan Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabo ungene ehlelweni kwe-Studio 7.
Ye, akusele lapho okhona njalo lokuthi yindawo enjani?
Mina lapha engikhona kusesihlengeni, ingani sisemtini kodwa saceda ukulwa ngo-1980. Kodwa kathesi abantwana bethu abakhona bahamba ezikolo ziphathwe ngama-secondary ayi-4 bahamba o-20 kilometers. Asila mgwaqo, asila zborani.
Kodwa ke omela leso sigaba edalele parliamente uthi
mina abamelana lodaba leparlamente ngabantu ababuyayo bezovotelwa bengavotelwa 5 years asibabona after 5 years.
Akula yini ezinye inhlanganiso esizwa ukuthiwa ziyaziphathise kwezinye izigaba?
Inhlanganiso zikhona but uthi sifinyelele asifinyelele uthi siyefika khonapho and sithwele nzima sinatha emthonjeni abantwana bethu baquma amagusi bahlangana lezindlovu and bahamba o-18 to 20 kilometers.
Ye, ngokubona kwakho kumele kwenziweni ukuze impilo ibe nganele?
Alright, mina ngokubona kwami ngibe ngicela ukuthi singancedisa ngoba sisesihlengeni ukuthi ngabe liyathola inamba zabo council lezama MPs abawinayo lezama minister lezo sincedisa bebone vele sihamba nzima. Lakathesi ngisesenye ukuthi ngilanda abantu abami khona ngikhuluma ngisesenye ukuthi ngiyaquma igusi lihamba ngenqola zenkali.
Yona impilo injani? Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liphila njani njani khonapha esigabeni? Abantu bayalamba na?
Abantu bayalamba abatholi lutho, akulalutho abantu abalakho.
Akusitshela ukuthi ngelanga nje asithi umuntu uyavuka lize liyetshona umuntu uyabedleni kuyaba kuhambe njani?
Ndikathesi ngithi ngiyadinga lapha ngidinga kumbe amabiskiti, amabiskiti kuthiwa 80 pondi, abantu abamsebelilambile isinkwa 50 pondi.
Khona emasimini alizange lithole ngitsho ngitsho?
Emasimini kulezinye indawo abathola, kwezinye indawo lapho engikhona vele akulalutho.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngicela lisincedise oliyabe likutholile lisincedise and sithele nzima sihlezi egangeni njengezinyamazana. Ngiyavalelisa balaleli.
Hayi, kuyezwakala, sibongile. Lo ke ngumnumzana Morgan Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Dande lilale.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazane. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgoni Umanyathi ohlala eLuveve esichasisela ngesimo samanzi kuleli lokitshi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Ngibizwa nguPetronella Mgoni Umanyathi, ngihlala khonapha eLuveve.
Yeah, okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba into besingayikhangelelanga. Sina besisakhangelele wona lo mkhuhlane obuhlupha abantu bonke i-COVID-19 le umbhuqazele nje. Kodwa nje bale kuthutha okunye eceleni lapha basibamba ngesurprise esingathi thina kusibambe our face down. Sure, asilankani. Mina khonapha kunjayela abantwana abathathu. Bagula bonke. Hayi khona nokugula sethu. Ukugulela ukufa. Ngobani bathwale ngabasesibhedlela ukuthithithithi kakhulu lo mkhulu olesendwanyezi. Ucine esejijene empilo for 1 week. Laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabo eklinika kodwa obe-admitiwe nguyena. So into le isijanise kakhulu. Isikhathi siqale sazonda. Kodwa ukuzonda sokusubsidile sesidanile kakhulu ukuthi kambe inhlalakahle yedorobho elingake lakobulawa ilovini kungehluleka ukuthi abantu babone uhlupho lusenza.
Kwakuhambe njani? Babona thile yini amanzila enjalo kumbe laselingeza ukuthi ngisokumela xhathiswa?
Amanzi thila sibili besingakaxhathiswa ngoba sasingakakuboni lokhu kusenzakala. So okwakagcina singathibe sonke ngoba kwaqala sonke nje lapha ngikhuluma ama-serious cases but otherwise everybody enjini la saba-affected sasivele singaxhwathisi iqiniso lihle ngoba sasingakwazi ukuthi kuledeti
seliwanatha akathesta amanzi la
siyawabhoyila asibanathi sibili sesisaba wona ama-tap impompi yona awayi kuyivula so usuthanga luvali ma ngoba into leyi i-affecte labantu abasivakatshelayo. Uyabona kulamakisi khonapha around abantu abafileyo omunye umfana ufile empophomo obevakathela usisi wathela wafika wanyatha amanzi. Sesisebesaba sesinathela ukuthi kanti vele sizakuthini sihlalela uveni. Otherwise umuntu angathi ufuna ukubuyela uveni vela sesibuya nesigubhu sakho samanzi ngoba ndandinomzwa wami wamvakathela lapho. Uthe sebuyela ngale sembholela ukuthi sayinesifo sihlala igazi. Wabonanaukuthi eklinika laphana. Eklinika sahamba sesi-2 weeks besibhadala. Asikwazi ukuthi sibazasinika yini but another 2 weeks lezi hhayi nje singabhadala. Uhlupho lusuke labasebenzi sisiya empilo. Empilo uyakwazi i-transport yethu these days ukuthi ihlupha njani. Ukuze uyefika kunale sibhedlela izazistrucka. Lokuphendula ufika ngale sinikwa amadili awempilo okokuthi sizazothathela izimpahla konato ezindlu asikwazi ukuthi ama-authorities azakuphatha njani but abantwana babuyele benethe ama-deals ayesabekayo imali esingakwenzi ukuthi sayiqalisela.
Kodwa sikhuluma nje amanzi asenjani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazawavula ngokuphela engasavala.
Hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi how safe is this water hayi asilashuwa lapho asikwazi kodwa ukuba khona khona ngathi sesiqina ngakhona ukuwavoyisa kodwa-ke ukuthi aserayi nje hayi ngikhuluma kunje nje khonapha asobita eluvevelegivaide old noveveni langapha lithe emafakeni kulo mntwana futhi osesijhile okuyilenyana. So kungani into nje lokhu isaqhubeka uhlupho lokhu esaqhubekela ngoba kulabantu abalokhe besithiya asingethe kanti ukusoza ukuthi ngamanzi nje kuyini kodwa sesisesabela phela kusawaintelifiesjani angithi so asisakwazi ukuthi yiwoku nje sokungokunye but lokhu esisifa eluveni.
Lifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo eseyakwenzayo kuyini balivakatshela baxoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakala.
Ya i-council efisisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala yikuxolisa ngoba sihe sitshaya umkhushane lo basitshela ngokuchapha basitshela ngokungadesi amapeyini basitshela ngokuya kukha amashuga jeni lapho kulamasuwa khona asivake sifike kuyona le nda. So I think ukuthi baqale baxolisa abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi basivakathele sibili bese behamba dotido basinikile la mapeyini siyabonga la manzi asavalwa konke lokho siyabonga le maklinika sitwabha njani siyabonga but it's too late if laba abantu babenzile bahle baqalisa ukuthi basincedise masiyane ngabe i-damage ingcono kakhulu kodwa esimbonga kakhulu u-MPO eluveni hhayi umama ukhwinywe amarogo akhe wasebenza njengesosha wasebenza njengeqhawe it could have been worse if MP engazangangenelanga uyisesitela ndlovu. Awuncedise kakhulu mama akulanzi angayifinyelelanga ofcouse ungeke uzifinyelele zonke izindlu kodwa hhayi ule njengomama efukane amasiyanakhe siyambonga kakhulu umsebenzi awenzile siyabonga.
leyo vekwe ingxoxo nonkosikazi Petronella Mgungu omanyathi esixoxelaye eseluveze koBulawayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.